ngahlala endlini ngoboko emanuku ngithi ngibonge imfazi emnyama ekhwiphiseka udwa ngoba ingasingasondela kubaleka amadunja abasekuvela amahlazo.